we know that what we are doing is right. So to all the members out there, just be vigilant.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile. Ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani, lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe, isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo. Ngumzimba kuphela abawulimazeleyo, kodwa umoya lengqondo kuqine saka. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela, lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude, lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni.